kuyayithusa ukuthi uhulumende kuthi kunje abantu vele bethwele nzima, izimali zinzihluphanga ukutholakala, kuphinde belekelele ukuthi vele abantu bebengasebenzi njengoba bekuvaliwe ilizwe vele izinyanga zonke lezi kuphongovula mbijani ukuthi aniphefumule, kodwa vele abantu abaningi abalamali. Kathesi nje bengikhuluma nomunye umuntu ongaphandle kwele South Africa khonapha nje emzuzweni embalwa singakaxoxi khonapha sithi yena embuza ukuthi imali leyi i-$200 leyi ngedola ye-America yimalini ngamaranda. Ngimtshela ukuthi mina imali engafika phose inkulungwane ezintathu zamaranda, isithi yena yeyi kunzima nxa sokukhala abantu abaphetsheya abafuna ukuthi babe lama-passport ba-renewe kuzaba njani ngoba sekhaya ikakhulu sikhangela abantu abasebenza labo ama-informal cross-border traders bazayenelisa na, kuzoba lobunzima kakhulu ukuthi abantu bathole incwadi zokuhambisa phandle kwelizwe.
Uhulumende uthi yena imitshina emitsha ikhona izathengwa ukuthi yenze lolu hlelo lube ngcono, liyakukholwa lokhu yini?
Uhulumende uhlale ethembisa kodwa ke asilathemba ukuthi indaba ezayenzakala yini njengoba kukhulunyiwe. Sizabona, sizaphela sibone ukuthi kuzenzakala na. Kunenge sokuthenjiswa emaphepheni lapha bekhuluma kodwa abona ntizakana kazishazifezwa. Asithembele ukuthi engxenye namhla kuzatshintsha kube lobubele kodwa sikwaziyo ukuthi yabona izitori zibhaliwe emamanye ziphepheni, ubone uze ema-reviewini, ubone kumabona kude kukhulunywa ngenhlelo ezithize kodwa ubone nje kungalanto ezenzakalayo. So asazi-ke namhlanje ukuthi kuzatshintsha na, njengoba bekutshiwo ukuthi vele nje umzila wabantu abamelela izincwadi lo mude kakhulu, ngapho sifike kuminyaka emibili esiyedlule ku-2019. Asazi-ke ukuthi kuzadishinywa ngesiqhubo esinganani ukuze-ke kufike ukuthi laba abathola abazama ukuthenga kude incwadi lezo namhlanje bazithole.
Abantu ikakhulu abathengisayo kumele bechaphe umngcele, bake bebhekane le ngxaki yini ngokuswela incwadi lezo zokuhambisa?
Kutsho ukuthi abantu abaningi baloke belindile vele so abaningi abantu bethwele nzima ukuthi bachaphe imingcele bayesebenza bayedinga impahla zokuthengisa bayedingisa impahla. Yikho besibona-ke abanye abantu beze bengene egangeni bethwala yilaba abathwala abantu bangenisa kwamanye amazwe ensitha besebenzisa iy'ndawo zokuchapha ezingavunyelwayo. Bekutshengisela-ke ukuthi incwadi lezi ziyahlupha ukutholakala njalo bezingaphumi. Asazi-ke kathesi-ke kodwa-ke kathesi okubuhlungu ukuthi khona intengo sizaba nzima ukuthi abantu baningi bayifinyelele ukubabhadalele imali ukuthi incwadi lezo ukuthi bangcele behambe kwamanye amazwe besiyathengisa besiyathenga impahla.